into ibuye nje yaboni lokuthi kona kuyini okwenzakalayo. So ngibona lokungubangelwa ukuthi khona isito Ferrari yona ngwayo imali eyokuthi khona ilungise lawo manzi kuyenza ukuthi khona inike abantu amanzi ayabengangcolanga. Imali yangkhona nabe ivela ebantwini nje abasebenzayo kuma industry, i-government nalaba bamakhampani.
Okuhlupha kakhulu mnumzana Moyo kuyini?
So lokho kusokusuka ukuthi khona abantu njengoba unova osekukhona amakhampani ayavala konke into azihambi kuhle elizweni. So abantu ukuthi khona imali yangkhona babhadala amaresi kusito Ferrari sebehlekile sokusishore sokuthi khona thina nje abantu abesito Ferrari ukuthi khona silungise lawo manzi sinike abantu amanzi ahlanzekileyo sokusibala ludubo ngoba indleko zangkhona zifuna about 3 million ekupheleni kwenyanga yodwa ukuthi silungise amanzi sinike abantu amanzi ahlanzekileyo. So lokhu sokusikhathaza thina ekuthini khona kathi thina sesiyenza njani.
Pho-ke baba Moyo likuphethe njani ke lokho?
Imota nje zona ezokuthi khona sibuthe izini sahamba siyakweleda imali emabhenki. Amabhenki lawo bafuna ukuthi khona sibabisele imali isivela ngaphi leyo mali. Osokusuka ukuthi khona njenge-local authority sesibanika ama-title deeds ama-building zethu njenge-collateral sesibalokho sibhadala bona izisebenzi zakusito Ferrari bafuna imiholo yabo. Inyanga ingaphela sesayenza i-agreement nebhenki ithi njengoba ukuthi khona ibe ibanika iyipheyi zabo abantu bathole imali basebenze njengabantu abathabileyo. So uyabona ukuthi khona i-challenge esibayo njengesito Ferrari inkulu kakhulu esokufuna ukuthi abantu i-government ingenele. Yes, abantu i-government layo into zinzima kathesi wafuna ukwenza ama-elections sasuka ku-referendum ukuba womele. Kodwa-ke into ekhona abantu bengesingisi yathi khona water is life. So singancitha abantu lawo manzi ahlazekileyo okusitsho ukuthi khona abantu bayafa phela.